sendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 22 kuzibandlela 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
inkinga enkulu which they have done omnangagwe to undermine themselves indaba ye-rule of law and sebeyisusile bayibulala i-rule of law.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke ekhaya izolo ngemva kokwesula uhambo lwakhe lokuya eDavos kwele Switzerland esithi uzelungisisa ukufuthelana okukhona elizweni. Kambe uza kwenelisa lokhu na?
Abameli bephalamende bebandla lethu bathwele luxubhu badinga ngamapholisa namasotsha. So iningi lethu lesingene emlindini ngoba akusincedi ukuthi sibotshe thina sinomsebenzi omkhulu kangaka.
Ibandla le-MDC selilobele edale lephalamende likhonona ngokuhlukuluzwa lokubotshwa mahlayana kwamalunga alo aleli dale. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika ziqoqa ukutshengisela esikhondweni someli weZimbabwe zisola okwenzakalayo elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke ekhaya izolo ebusuku evela ezwekazi le-Europe lapho asuke khona uhambo lwakhe lungakapheli esithi uzezama ukuqeda ukufuthelana okubangelwe ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota lokuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha lamapholisa. Umnangagwa wethekelele amazwe amane abalisa ele-Azerbaijan, ele-Russia, ele-Kazakhstan, lele-Belarus. Namuhla ubemele abe kwele Switzerland eDavos emhlanganweni we-World Economic Forum. Kodwa umnangagwa wazise ngesonto ukuthi usephenduka ekhaya kulandela ukutshaywa lokubulawa kwabantu ngamasotsha lamapholisa ebethe sayicala lokuphatheka kudlakela oluqhamuke ngesikhathi sokukhalala umsebenzi. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube nguye osezamela umnangagwa kulumhlangano. Umbuzo omkhulu obuzwa ngabanengi ngothi kuyini kahle kahle umnangagwa aza kwenza okungaqeda ukufuthelana okukhona. Ukuphendula lumbuzo sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Calvin Manduna.
Angazi ukuthi uzaqalela ngaphi, mhlawumbe bazaqalisa ukukhangela indaba ye-security ngoba kulama-strike lawa lama-riots. So I suppose indaba yokuqala ukuthi abantu bebe-secure again, abantu bebuyele emsebenzini, amasotsha babuyele kuma-barracks. Kodwa indaba ye-economy leyo angazi ukuthi bazayiqala njani. So mhlawumbe bazabona nxa uminister of finance ephendukile uMthuli Ncube from eDavos ukuthi bengayenza njani. Kodwa at least bengadila le ndaba ye-security that will resolve at least i-issue leyi yokuthi abantu bebuyele emsebenzini and then bekhange into ze-economy.
Kulabanye kubandla le-ZANU PF abafana lo Mayor Watsikajikena labo Terence Mokupe abathi kulo mshesha phansi oqhutshwa ngabanye kubandla likaMnangagwa abazama ukumsusa embusweni, ulubona njani lolo daba?
It's very disappointing nxa ngizindaba leyi ngoba nxa likhumbula ngesikhathi kaMgabe satshona the last 2 years two or three years ngesikhathi kaMgabe lokhu benza kwama-factions and i-economy ayisazange ithole i-attention ukuthi bazadevelop i-economy njani, bebesebenza kwama-factions kuphela. And so khanya ngani sokuphendukile. Angazi ukuthi iqiniso liyiliphi khonapho ukuthi ama-factions siyazi kule coastleg kulani lani. Kodwa if it is true ukuthi sokunjalo, a frightening development, leyo. but okay, and there's no smoke without fire. There's something okwenzakalayo.
Uchi lokubana kuyadingeka ukuthi umnangagwa alungisise indaba yokuhlaliseka kwabantu andubana aye kudaba lomnotho welizwe mhlawumbe umthule ncube engaphenduka. Abantu ubona belaso yini isineke leso manduna nxa sikhangela ukuhlupheka okukhona elizweni.
Isithembo sibili abantu abasela kumnangagwa ngumuntu owangena sibili abantu bemthembile. Even abanye abaku-opposition and amanye amazwe bebesithi give him a chance. Abanye went so far besithi ngumuntu osincere. Akusela thembo leli. I think the last 6 months usetshengisile ukuthi sibili ngumuntu ongakwazi ukuthi bayenzani. Singakwazi ukuthi Minister of Finance how far is he culpable kulezi ndaba. Kodwa kukhanya ngathi abakwanisi sibili ukulungisa i-economy kuyebehlula. So abantu they are losing ithembo leli ku team kaMnangagwa. Angaze ngxenye bazayenza icabinet shake up ukutshintsha abantu including e-reserve bank omangunja laba abalethi bond note. Ingxenye bengatshintsha i-team and mhlawumbe abantu bengabona ukuthi uyazama ukutshintsha izinto efaka abantu abatsha. Maybe that will bring confidence entsha from abantu. Kodwa wakathesi i-crew ekhona leyo kathesi hayi abantu abasela thembo sibili ukuthi uzakwanisa ukulungisa ama-problems ethu kathesi.
Abatshali bezimali bakwamanye amazwe bathini nxa bebona yonke inyakanyaka ingxabangxoza eyenzakalayo ekhaya, ukutshaywa kwabantu, ukudutshulwa, ukubulawa kwabantu ngamasotsha okwenzakalayo?
Ama-investor ayatshiyana. Ngathi mina ama-investor in the West kwamazwe anjengomelika, e-Britain, e-France, lande e-Europe bona nxa ubona ku-BBC lamanye ama-news uyabona ukuthi vele akusela thembo because ama-investor aqhakathekileyo sibili they won't look twice eZimbabwe. Inkinga enkulu which they have done omnangagwa to undermine themselves indaba ye-rule of law and sebeyisusile bayibulala i-rule of law.
Umnumzana Calvin Manduna yingcwethi kwezenotho uqhuba izifundo zakhe ze-PhD e-Howard University khonapha eMelika. Siphinde sabuza njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube ukuthi kuyini okumqoka uhulumende amele akwenze ukulungisisa umnotho.
I-bond note kalihambe. Okwesibili okumele uhulumende akwenze yikulwa lobugebengu bona lobo esithi thina yi-corruption. I-corruption yiyo edilizilizwe. Ububi bakhona yikuthi abantu abakuhulumende yibo abaphakathi kwe-corruption, yibo abathengisa imali yangaphandle emgwaqweni lapho, yibo abanikazi babosiphatheleni, yibo abachashi osiphatheleni, yibo abanikazi be-corruption. Nxa kunjalo kungazange kwasuswa khona lokhuyana kulalizwe lingama izinto zisebenza kanjalo uhulumende enguyo olamabhizinisi okudiliza ilizwe. Kube sokusithi okunye kasibeni ndawonye abantu babuye ndawonye kube lokukhulumisana kwezepolitiki ngendlela okungakhona sekusiya kancane kancane kusitsho kuveza ukuthi kuyadingeka lokho esacina silakho ngo-2009 esingathi thina yi-government of national unity kumbe inclusive government eletha abantu bonke kungakhathalekile ukuthi bawina kumbe bawina ngokhetho. Kungagcina kudingeka khona lokho. Angilasiqiniseko sokuthi yinto edingakala namhlanje, kodwa isiqiniseko engilaso yikuthi nxa kulokhu kume ngalindlela yikho kumele kusetshenzelwe kikho kuze kugcine kusenzakala khona lokhu. Kodwa angakwenza namhlanje uhulumende kungakafiki i-government of national unity kumbe inclusive government nxa ngabe idingeka lapho iyabe idingeka khona yikuthi asuse i-bond note, alwe le-corruption. Nga ngabe i-bond note likhona kulalapho kuyiwa khona sengike ngasho khona lokho.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ibandla le-MDC selilobele usomlomo wedale lePhalamende likhonona ngokubotshwa lokuhlukuluzwa kwamalunga alo aleli dale. Umgcinisihlalo webandla leli uNkosazana Thabita Khumalo uthi amalunga abo phose wonke awedale lePhalamende asecatshile. amapolisa afike endlini kaMakhumalo ngesonto efuna ukumbopha kodwa amswela ngoba wayesezwile ukuthi uyadingwa wahle wabaleka. UMakhumalo uchazisele uChris Gande weStudio 7 okunengi.
Abameli bephalamende bebandla lethu bathwele luxubu, sikhuluma kunje nje ngichike lobhanqa badingwa ngamapholisa lamasotsha. So iningi lethu sesingene emlindini ngoba kakusincedi ukuthi sibotshe, thina sinomsebenzi omkhulu kangaka ukuthi siphathise abantwana baseZimbabwe sibe yisikhulumi zabo.
Manje lizayenzani njengoba sisizwa ukubana balidinga okwakatheso kokuthi lizaphila njani wona la malanga licatshile?
Mina njengenkokheli yabameli bephalamende edale lephalamende yaseZimbabwe sengibhalwe ugwalo ezengithumele kuspika ngikhalakhala ngokuhlukuluzwa kwabameli bephalamende bebandla lami lokwephulwa kwesisekelo sombuso sakuleli lizwe. Lokwephulwa kwesisekelo sombuso sakuleli lizwe ngokwephula ilungelo labameli bephalamende ebebandla lethu.
Manje nxa kuyikuthi sokumele liyedale lephalamende linalidingwa, lizakwenza njani?
Ugwalo lolo endilobileyo kusikhulumiso ephalamende ubaba u-advocate Jacob Mudenda, ngilubambile lolo daba ukuthi njengoba mhlaka 29 January kumele iphalamende yabivulwa. So bengikhalaza ukuthi ngazi ukuthi abameli bephalamende bebandla lethu bangalondolozeka yini kumbe bazahlukuluzwa uma sebebuya ephalamende.
Wona amagqwetha yenu athini ngodaba lona?
Hhayi, amagqwetha ethu asinayezile ukuthi singafika esikhathini sokuthi saneliswe ukuthi sibanje. Kumele singaze sahamba singena magqwetha, kumele sibazise ukwenzeka ukuthi basiphelekezele emapholiseni.
Sizwa kuthiwa abakhona sebebotshiwe amalunga edalela ephalamende ayo ebandla lenu, lizwa kuthiwa betheswa macala bani njalo baphathwa njani entilongweni la?
Abameli bephalamende bebandla lethu abasentolongweni batheswa umlando wokuthi ukuxokozela okwenzakale kuleli lizwe kwenziwe yibo. Kodwa iqiniso sonke siyalazi ukuthi ibandla leZimbabwe Congress of Trade Unions ladweba ugwalo olwagcwala umhlaba wonke jikelele lusazisa izizalwane zaseZimbabwe ukuthi bafuna ukulungiselela ukuthi izizalwane zaseZimbabwe, izisebenzi zaseZimbabwe zingazaya zikhala lomsebenzi zihlale ezindlini ngodaba lokuthi amafutha enqola zomlilo asekhwelile. Ukukhwela kwamafutha lo la kwenza ukuthi imiholo yabo ingaze yaba imiholo ebahambisa emakhaya. Njalo thina njengebandla le-MDC sibaxhasile ngodaba lokuthi bavele bangamazali bethu sasungula libandla lezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions. So sakhuthaza abalandeli bethu ukuthi bahlale ezindlini ekwenzela sixhase izisebenzi zakuleli lizwe ezingasahambi le mali eyenza ukuthi bagcine imoli zabo labo bazigcine.
Manje bonabo asebebotshiwe kuthiwa baphethwe njani phakathi khona?
Esenguzwile ngabakobulawayo abangenile ekhothi namhlanje kuthiwe ngababuyele ezitokisini bazaphenduka, abanye baphenduka mhlaka 23, abanye kuzaphenduka ekhothi mhlaka 29, bancitshe amabheyili.
UNkosazana Thabita Khumalo ngomgcinisihlalo webandla le-MDC. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulabesilisa ababili abamiswe phambi komthethwandaba kobulawayo izolo besetheswa icala lokubulala ipolisa ngesikhathi sokutshengisela esitaladeni ngeviki edluleyo. Lanxa amasotsha lamapolisa ebulale abantu ngesikhathi sokukhalala umsebenzi, iphephandaba le-Herald lithi amapholisa lamasotsha aziphathe ngendlela ebukekayo kakhulu ngaleso sikhathi. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Ngiyalibingelela lonke kustudio 7. Igama lami yumelusi of ngidabuka lapha eBhusa. Le ndaba inzima ibuhlungu kakhulu ngempela. Abantu bayafa baphela, bachaywa, babulalwa. Siyakubona impela wonke umuntu ukubhekile, umhlaba wonke ukubhekile. Lo Nkulunkulu osezulwini ukubhekile. UMnangagwa engena kuba ngupresident. Vele abantu abaningi bebekhala bethi yena abamthembi ngoba waqeda abantu abaningi kakhulu ngesikhathi segugurawundi. Lamanje laba bengathembi, laba ngazange bakubona abangaphandle kwamazwe, bayakubona namhlanje ukuthi uMnangagwa uvele umuntu ongalunganga ngoba lokhu akwenzayo nanoma umhlaba wonke usola, bonke abantu basola, kodwa yena kuye akudithika. Njalo isiphalo lesi bantu nabalengqondo kuwe ngumhlaba kungabantu abaningi kakhulu abafilele, but kuye nxa uqathanisa lokho wenzakala isikhathi segugurawundi kuyinto encane kakhulu. Ibuhlungu kakhulu le ndaba, kodwa-ke uNkulunkulu ekhona esezulwini. Igazi lomuntu uchitha wabo, kwesinye isikhathi abadala badayi liza lokuningi. Njengoba nabo bekani bayaxabana kuZANU PF laphana, kwelinye ilanga sizofuka sikhulume kuye. Konke sikufaka uNkulunkulu kungela ndlela esingayenza, but mina ngwami umbono ngiswela iNingizimu Afrika, South Africa, eyiyona eyavumela umuntu lowo eseqotshwe umgabe, bamvumela bamgcina bambisela eZimbabwe. Namhlanje ubela abantu bakubhekile bathule abakhulumi lutho.
Ilizwe lethu lifuna abakhokheli abalalelayo abake bakhiphe ibond note leyi. Ibond note leyi yiyo kanye kahle kahle dalila ihlupho zonke lezi silazo. You cannot give people bond note salaries, yet services demand US dollar and rand. Abahlukane nakho lokho kuyinto ukuthiwa bond is not equivalent to the US dollar. It's a lie ukuthi kuyafana lokho kwezinto. Namanga nje asegcekeni bayakwazi na why kuze kufa abantu ngenxa yento ezilungisekayo abazikhangeleyo. Because bona they are mopping up the US dollar on the market. Banige abantu ababathi povu, ibond. The same people whom they wanted ukuthi babavotele and babavotela futhi. You punishing the people who voted you into power. What for?
Hey, bafowethu linjani, linjani. Asilalele lapha indaba lichuka-chuka. Lelizwe liphethwe ngamasela abahulukuqi abahuquluzi bomnotho. So abakwenzayo manje bona benzela iziso zabo, bacabangela bona bodwa. Laba bantu bantshontsha namanje basantshontsha. So abantu baright batoyitoya. Uma abantu betshengisela baright ilungelo labo ukuthi batshengisele. So angazi ukuthi babulawelani ngoba ubulala umuntu, ubulala umuntu we-AK-47, umuntu ongaphathanga lutho phethilitshe. Kuthiwa yamasosha afundileyo. Umalema wathi abantu eZimbabwe bafundile but abalangqondo. Yiyo le nto iqinisile. Ngeke ulwe nomuntu ongaphathanga lutho. Wena uthwele i-AK-47. Khona manje bahamba bethumba abantu, nabantu banyamalala bakwazi ukuthi bayenga. Yini naleyo? Yanyanyisa into yabo leyo. Nangagwa vele ngumbulali siyamazi, nguye wasayinela igugurawundi ukuthi izobulala amaNdebele. Lamanje nguye sesayinela ukuthi kubulawa abantu. Kuthiwa ubaba uba konjalo irhabishi kababa upresident onjani nalo ubulala abantu. Ilungelo labantu ukutoyitoya kula msebenzi, abantu bakuthola izertificate bagraduatile from university from kuphi kuphi, but akula nto abantu abayitholayo. Akunamsebenzi from university uzothengisa airtime, from university utshona uthengisa amatamatisi. Likubona njani khonoko? Please, 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 ngicela liyifunde liyivule le audio.
Thank you. labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli njengoba i-WhatsApp isivuliwe nje kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Siza kudlalela wona umbiko wakho khonapha emsakazweni. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umhlamuki obezibophele ngebhomba ubikwa ezame ukubulala amasoja kwele Melika kwele Syria izolo kodwa wehluleka. Kulabantu abalichumi abafele engozini yezikepe zakwele Tanzania ezimbili ezilumathe umlilo duzane le Crimea. Izizalwane zeZimbabwe esihlala eMelika zithi zizatshengisela esigodlweni someli weZimbabwe edolobheni leWashington DC ngolwesihlanu zisola ukuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha lamapholisa kanye lokutshabalala komnotho osekubangele ukuhlupheka okukhulu ebantwini. Sixoxele omunye wabaqoqa ukutshengisela lokhu umnumzana Dan Moyo.
Well, ukukhona oqhakatheka kakhulu ukuthi okwenzakala ekhaya sokukubi kakhulu and asiboni ukuthi kule solution engabe iyavela so far and sokwenza ukuthi lati kumele asingeke lokho sithule nje sikhangele singakwazi ukuthi singanceda ngani. So okungcono ukuthi lati siphakame siye embassy yeZimbabwe siyotshengisela khona sinikeze lati imibono yethu lama demands ethu esifuna ukuthi ngabe sibona kusenzakala ukuthi izinto zibuyele back to normal ekhaya ngoba akungeke kuqhubeke the way okungakhona abantu bechaywa bebulawa. Lati sikhangele singakhulumi le international community sokumele yazi ukuthi izinto ezinjalo ziyenzeka eZimbabwe sokufunakala intervention ukuthi kustophe konke lokho esikubona.
Lizahlangana litshengisele lingabantu bezombusazwe kumbe uZulu wonke nje oweZimbabwe jikelele?
Sibiza uZulu wonke nje oweZimbabwe jikelele ngoba lolu daba soludaba olungaphezulu kwezombusazwe lezamaparty sokuyinto esifuna wonke umZimbabwe ngoba sonke sinje siya affectwa izisebe zethu ezisekhaya nje impilo nje in general yamaZimbabweans right now ayisamanga kuhle ngalolu daba. Therefore kufunakala wonke umuntu waseZimbabwe ukuthi aphakame abe khona laye atsho ivoice yakhe ukubana into le ayengeke iqhubeke nje ngalendlela kungela ncedo lwenzakalayo olubonisayo ukuthi impilo yabantu ingatshintshwa.
Ukona kungalungisiswa njani konke lokho okuhluphayo amasosha lamapholisa lawa atshiyane lokuhlukuluza abantu?
Well, okokuqala okuqakathekileyo ukuthi uhulumende kumele aqale ukulalela abantu. Umnangagwa size sihlangane laye eNew York samtshela izikhalazo zethu sanika lama idea esibona ukuthi angasiza uhulumende asize iZimbabwe iqale ukuthuthuka. Washo naye wathi yena umongameli olalelayo ovula indlebe. Sathi ke thina okay, based on that sithi ke thina nanku again once again sesisiza ke sizobonisana ngokuthi udaba lolu lutshintshe. Okokuqala angeke nje amasosha ukuthi aqhubeke lamapholisa ehlukumeza abantu echaya abantu ebulala abantu is a no-no and into yokuqala ukuthi kumele uhulumende ayenze. Okwesibili uhulumende kumele alalele izikhalazo zabantu ngoba siyazi ukubana ukukhuphuka kwentengo yepetrol ku-affecta abantu abaningi, imiholo yabo ilokhu ingakhuphukanga. So ba-expecta kanjani ukuthi abantu ba-survive? Then ziningi izinto zakhona kulama-transaction fees abawafakayo for ukuthumezelana izimali. Konke khona lokhu izinto ezi-affecta abantu abavele bengela misebenzi. Thina sifuna iZimbabwe ivuleke ukuthi ama-investors akwazi ukuthi abuye eZimbabwe athuthukise ilizwe, ilizwe liqala ukuthi likhuphuke. Angeke kwenzeke konke khona lokhu ngodlame olukhona esilubonayo. Akula investor ngisho i-one ongafisa ukuthi afake i-investment yakhe ku-environment enjalo.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Lingaba livuka njani isihlobo esithandekayo selule phela imizimba lingaba livuka njani kobulawayo ePlumtree mamukachini kucholocho kutichicha gechenge ekezi kwanda nitsuile buyani Bainbridge. Yazi kunengi okulidlayo bantu beZimbabwe kunengi okuhluphayo kodwa ngokutsho kwendolwane konke lokhu sizokulungisa. Shimana vandolwane bavina kamona titota bari konke lokho sizokulungisa besiqhubela ke izindaba zethu zekuseni kodwa singakehlukani isikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uphenduke ekhaya izolo ngemva kokwesula uhambo lwakhe lokuya kwele Switzerland esithi uzelungisisa ukufuthelana ukukhona elizweni. Ibandla leMDC selilobele edale lePhalamende likhonona ngokuhlukuluzwa lokubotshwa mahlayana kwamalunga alo alelidale. Izizalwane zeZimbabwe esihlala eMelika zizatshengisela esigodlweni someli weZimbabwe khonapha eWashington DC ngolwesihlanu zisola okwenzakalayo. Kwanelo kwamanje mthwakazi likhumbule zikhona izakusihlwa ngowa-fast 7. Mina asihlanganeni kwezekuseni njalo ukusasa. Olivalelisayo ngontungamilinkomo. Litshone kuhle.